lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko sihlaziya udaba lwegugurawundi
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
ngiyabonga babu Gande ngiyabonga labalaleli bonke sawubona mnumzana sawubona mnumzana nami ngiyajabula kakhulu ukuthi ungingenise kuhlelo lolo
ungasitshela ukuthi ubona njani uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lolu olokuthi induna zikhokhele ukukhumisana umlotha abafuna kwenzakale
hayi ngilukhangele njalo siyaluzwa baba Gande udaba lolu lwegugurawundi langendlela ubaba uMnangagwa bengathi upresident uMnangagwa endlela aluphathe ngayo kumbe ngithi aluphatha ngayo ye uyabona ukuthi udaba lolu lwegugurawundi lona ngwalo ngolwepolitiki ngoba vele lutshelusenziwa ube kuyipolitiki kuyikulwisana phakathi kwamabandla amabili awezombusazwe izaphu kanye lezana kwathi sokwenzakaleke lokhu ipolitiki yazama ukuthi ilungisise lolu daba lapho ubaba uNkomo lo mnumzana uMgabe lapha bahlala khona phansi bakhulumisana baze baphuma la into yaba bayithi unit accord kodwa engazange ijabulise abantu abanengi kakhulu ngoba abantu abanengi kakhulu bakubona sengathi ubaba uNkomo kushuthi ubalahlile phoke abakwamna kwaba indaba lokho isala ilokho injalo engathi ilengile njengokuthi lakathesi lokho ilengile ikho lapha ngiyabona ukuthi khona uhulumende ukhona kathesi uzama la yamakhasi ngoba naye ukhangela uyabona ukuthi khona ye izinduna ngabantu abaqhakathe kakhulu baba Gande ekuphileni kwabantu ikho ke nxa sithi ngiyananzela ngiyabona ukuthi khona umongameli kathesi into ayikha ngelokhangelele bonke ukuthi khona izinduna njengabantu ababaleke kangaka kufuna engxenye udaba lolu nxa engalulanda ngendlela yokuthatha abaphathi bezigaba babe yibo abazakhulumisana labantu kufuna abantu badede ulaka lolu lukhona lwehle
nxa ukhangele ukwenzakala kwamanye amazwe ngemva kombhuqazwe ofana le Rwanda kumbe impi yakwele South Africa eyobandlululo abala lokho okuthiwa iTruth Commission ubona ngani yikho kungasebenza yini eZimbabwe
hayi mina nxa ngikhangele mbona sengathi indlela leyi ebuye lo mongameli uMnangagwa indlela eqonde kakhulu njalo indlela ehloniphekile kakhulu kodwa kuya ngokuthi yena ngokwakhe uzakuthatha yini lokho okuza khulunywa ngabantu akuthathe akusebenze ngendlela naleyo abantu abakhulume ngayo la ngendlela atshelwe ngayo zinduna leso angathembakala ke khona hayi ngibona sathi mina angaba kwazi ukuthi khona acazulule lolu daba olungamaqhubu ebantwini so kuya ngokuthembeka kwakhe ukuthi khona yena uzathembakala yini njalo laye athembe ukuthi laba abantu into abayikhulumayo abajonga ngokulwisana laye kodwa bajonge ukuthi indaba le iphele so kungaba lokuthembana phakathi na kwesizwe ngibona sengathi mina ingaphumela le indlela enza kale South Africa eSouth Africa ngeke ngithi mina kukhona ukuxolelana ngoba lakathi sikukhona ukufuthelana ngoba kathi sibamonde labo bothu abonabo abathebe sifa kathi silapha kube khona ukutshengisela ukuthi khona ukufuthelana kukho abanye bethi abafuni ukubakhala labo bantu kube kanti ke kubo Rwanda oRwanda akazi ungakhangela ngokuphumelela kwaleleni lizwe uyabona ukuthi kukhona ukuthi khona laba bantu amahutu laba lamathutsi kusho ukuthi kwabakhona ukuhlalisana phansi kwabakhona ukuthembana ukuze bakwazi ukuthi baxolelane kodwa le indlela enziwe ngumongameli Mbombe mbona sengathi indlela eqonde kakhulu ngoba abantu abaaffectwayo ngabantu bama communities and ama communities vele wona athembele ezindunene athembele kubukhokheli bobuduna kuyona ngoba kathe sizaphu kayisekho ngoba ngesikhathi sika nkomo unkomo wahamba umntade thenjwe kakhulu ngabantu wakhulumisana labantu ngendlela yakhe akhulumisana ngayo lapho kwaba kwathi coso lolo nje khona ukho kuyindaba so ke yeah indaba yepolitiki sibili lezinduna lazo vele ngoba bona ubukhokhele ngokwawo vele kuyipolitiki
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi kangibonge babu kande nje labalaleli bakho sengathi lingaba lobuphila obuhle
lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ebisixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngevikezayo sikhathi sinye lilale.